mina ngiyabonga kakhulu njalo ngiyajabula ngalesi sinqumo ukuthi khona vele ekuqaliseni kwakungayenziwanga izifiso zabantu ngoba udinga music futhi watshontshela abadala ukhetho lwabo wayenza izifiso ezanelisa umoya wakhe nothi ezanelisa umde umphakathi wobulilini. Ngokunjalo-ke mina ngithokozile kakhulu ukuthi sesizabuyela futhi ukhetho lolu luqalise kutsha abantu bebulilima ukuze labo bathole ukuthula bathole ukuthokoza njalo.
Kahle kahle lithi walutshontsha njani ukhetho belilobufakazi banenkantolo?
Ye, besilobufakazi bokuthi ngelanga lokuvotwa elamhlaka 23 August okwenzakalayo yikuthi uDingi Music futhi wayenika abadala ukudla okwakuphekiwe kuma-polling stations number 2. Kwakunamathebuli awefazi ayebekiwe within 300 meters. Number 3, uDingi Music futhi wayenabantu bakhe ababe-intimidator besesabisa abadala bebatshela ngokuthi bangavotela eyinye iphathi engasozali uPF bazabulawa banyamalale bathisele imizi kumbe bengaphiwa lokudla. Okunye futhi ngi-eda phezu kwakhona lokhu engikushoyo isimanga saba yikuthi indawo ye-constituency eyaba lama-assisted voters angu-1800 and something, almost 2000 assisted voters kwathiwa ngabantu bonke labo abangakwanisiyo ukubhala lobu kubahla.
Siyabona ukuthi isinqumo lesi lokho okuthiwa yi-default judgment okuphiwa nxa umuntu ekelile ukuya enkantolo ubaba uphuthi kazange avele ngitsho lelangelilodwa.
UDingi Music futhi kazange aphendule ngitsho langelangelilodwa esiyamukele amasamanisi okutshengisa ukuthi kazange ahloniphe umphakathi wokulilima njalo kazange ahloniphe umthetho weZimbabwe.
Kodwa amasamanisi afika kuye ngoba sike saxoxa laye wathi kazi lutho ngalolu daba.
Hayi, amasamanisi afika kuye sinamaphepha wonke nokusayina asayinelwa akulalutho olutshengisa ukuthi uDingi Music kazange amukele amasamanisi. UDingi Music wamukela amasamanisi kwabhalwa phansi ukuthi wamukela amasamanisi kwasayinwa njalo nxa sasingamtholanga sasizadinga futhi indlela yokuthi azathola amasamanisi. Amasamanisi wayamukela, uyakwazi ukuthi wayamukela.
Ngitsho legqwetha lakhe kazange athumele igqwetha ukuthi lizomela enkantolo.
Hatshi, bekungalagqwetha lakhe kazange vele azishuphe. Okuyiqiniso lokuthi konke esasikutsho esakubonayo ngamehlo wethu sakufakaza sakuhambisa emthethwandaba kwakuliqiniso ukuthi watshontshela abantu ukhetho. Abantu bebulilima badanile kakhulu bazibona bengabantu abanyembezeleyo bokuthi bakhothelwe ngumuntu abangazange bamkhethe.